Lamhla eStandy Square besithakazelela ilanga likababa uJoshua Nkomo, u-1st July, ilanga eliyilo asiya ngalo emhlabeni. Sithakazelela nje imisebenzi yakhe ayenzayo lapha elizweni, ukumanyanisa abantu, ukuhambanisa abantu, ukukhulula ilizwe. Khumbula njalo ukuthi yena wayengumuntu wamasiko. So besisenza imisebenzi lo siwugcinise emasikweni, sikhumbula yena ubaba. Bagidile ngesintu sakwethu okugoqela isiDebele, isiShona, isiNyasarandi, isiTonga njalo njalo. Bagida-ke bathakasisa abantu. Kwasekusiba-ke nezikhulumi, izikhulumi lezo besingu-5, kugoqela lami, yimi ebengingu-main speaker wakhona. Abanye ngabantu abaphila lobaba, kulo mama bekhuluma waphila lobaba, elisotsha leyababa, umthongo mama, owakoNuku, Grace Nuku, owayelisotsha eZambia. Omunye obekhulumela iJoshua Nkomo National Foundation ekhonapha eZimbabwe, ebhayiseke obulawayo.
Ongathi kumqoka okukhulunywe kulo mhlangano yikuyini?
Ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wayengumuntu owayebambanisa izizwe, ezibambanisa izizwe esemasikweni, hathi ngepolitiki kangako. Yikho-ke mina njengomntanakhe, njengomlandeli wakhe, njengomfundi wakhe, yikho lami engutshela abantu, yikho engutshele abantu lamhla ukuthi abantu beZimbabwe singabantu, singabantu bani. Indimi zeZimbabwe ziningi, ama-culture aseZimbabwe maningi amancane, kodwa nxa sesihlanganisile kuba yi-culture eyodwa, kuba isizwe esisodwa seZimbabwe. Yinto ubaba ayisebenzela impilo yakhe yonke leyo, ukubambanisa izizwe zonke zeZimbabwe esukela phansi esikweni.
Lanxa kunjalo, kodwa ungathi abantu eMathebeleland balamathuba afanayo labanye elizweni lonke, lokhu kwasayinwa isivumelwano se-Unity Accord.
Hhayi, amathuba kawalingani labanye bonke, asiyo Mathebeleland yodwa njalo, sinanzelele khona ukuthi ngezigaba amathuba kawalingani. Lokhu kubangelwa kuyikuthi noma siyimuli eyodwa, kodwa ivele emulini phela kulezihwaba, emulini kulezigani, emulini kulamamenemene, so on. Kodwa-ke into esesiyibongela yikuthi sokule devolution of power, sithemba ukuthi abantu bazabasebenzisa ngokuhlakanipha langobunono lawo mandla asebawanikwe yi-constitution entsha.